ngibona ngathi isikhathi bese siside ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele umhlaba wonke jikelele ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu likhangela lelizwe leRussia okungangokuthi ngesikhathi lapha ibill ingakasayinwa sabona kusiba lesixhwe esikhulu kakhulu esitshengisela osobala ukuthi isupport yeMelika elizweni laseUkraine nxa ukuthi ingasathola isupport kuba lotshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine ibisihlehlela nyovane ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona-ke ukubona njani lokhu njengoba besizwa abanye besithi hhayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babukande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabe kuwukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe bekungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili belokhu besesponsa into embi kakhulu.